Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Walamukela ku Studio 7. NgoLwesithathu ekuseni mhla ka 23 kuNkwenkwezi 2019 ngolwesine ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ngamafutha ezimota alokho esilela.
As long as staying in fear, Nama user, staying in Nama bond. This is another bond, this thing, and black market, letting Nama use. When I go black market, like my laborizer, so each challenge is large. As long as in the monetary policy, Logi Lasegila, the fear of Lasegila.
Langa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho sokwenzela kusasa leZimbabwe laba lobuvilibana. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa enhle.
Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgaba. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sika Smith. Ungabona sokunjalo abantu basebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele lapho ongasibukela khona. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Lokho kuvezwe ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wali komiti. Umnumzana Chasi ufungiswe izolo ukuthatha lesi sikhundla esasingesika umnumzana Joram Gumbo, njalo uthi uzaqeda inkohlakalo ebangela ukuthi amafutha la asilele. Ukuqonga kwentengo yamafutha sokubangele ukukhuphuka kwembadalo yempahla ezitolo lokunye okunenginengi okwenza impilo yabantu ibe lukhuni. Asizweni umnumzana Gabuza echasisa kabanzi ngalolu daba.
Baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yabe esegcwele. Sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwali. Bathi hayi silama-credit notes, so sesibhadile amafutha agcwele. Right, ayabakhona nini angemva kwe-2 weeks belokhu betshintsha. Kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakalini. Kunokubiza lo mutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso lizomutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakuphela wawuthe wena. Yabe sokuminjani, so yiko esizakwenza kathesi. Then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini imilo okwenzakalayo phakathi kwefuel.
Uhlupho lona lolo lwe-fuel le-electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula kathesi nje ukufonela bese bekukuzama ukudinga amafutha amafutha bathi hayi kule petrol ijizi lakula. Esukwini lezi ezidlulee bekungathi ungabhotabhota edrobheni ungathola nje lapha lalapha kathi sakusela abantu nje sebetshona beselayi and akula hope lokuthi yakuyani nona amagezi asakwazi esetshinezi nje basitshile ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi hhayi into zonke akulo kuhambayo soku hhayi kathi soku hhayi sokudlulisa amalawulo loku
manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobho amancana lawo balo hlupho olufanayo yini?
Okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nalayo siyabe siwabila ngathi aphosekwane kodwa ukucitha kuloku kukhona lakho ukucitha kuloku kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke athi kusebenza ngamagetsi so siyabe silodubo indiwo ezimbili la.
Ingabiza umphathintambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona?
Sifuna besinike exactly plan yabo ngoba abantu lawa lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi vele sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle okwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la khathi kungaba lodubo olungapheliyo elizweni kungaba njani khonoko furu disis ukuthi kari vele umninga zoma garage mbali kuhamba njani vele baningana njani izimali because akusakhani ureserve bank la ukhuluma kwakhe laba bantu laba ngathi bakwi-industry bakwabakhuluma kwabo akula kuvumelana.
Sakhuluma lo mnumzana Joram Gomboko wathi uhulumende uthole i-50 million kuyabe uhamba njani kufika kube le ngxaki ngapi?
Bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements ama-credit arrangements izikweleti eziyabe zifundisa ukuthi hhayi wena bank akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance ukuthi hhayi ungasinika imali yakho siza kubhadala. Manje amabhenki wafuna imali la ma-suppliers efiyeri afuna imali asela themba la madoda lawa akhuluma ama-15 million ngasethi kuzweka ningi khonoko but akula mehluko esibonayo kathi yona nxa imali sibhadile kungathatha 20 years zilokhu zilayini anti uyabhadala namhla ifiyeli emini ngoba kathesi bazitshele ukuthi veli ifiyeli ikhona ayisekho ikuma-storage tanks emasasa ngale so awusafanelanga ukuthi ube asofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe ikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifiyeli ingene ematankini.
Yela nxa sokulo mphathi ntambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzaba ngcono yini?
Azibona ukuthi ungatshintsha abantu obetshintsha abayi-10-20 mnambona ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-user right thina isithengi sele ngapha ama-filling stations singama-bond not ama-bonds lana awathengi ifuel sebeyangena futhi bedinga ama-user la ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udivelopani ukhonapho as long as sithengi ifuel ngama-user sithengisa ngama-bond siyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-user kona ku-black market la imali yakho layisatholakali so yi-challenge esilayo as long as into zethu zemali monetary policy loku ilahlekile le fuel iyabe ilahlekile njalo.
Lo mnumzana Joel Kapuza umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamente eye parliamentary portfolio committee on energy and power development. Lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe sokwenzela kusasa leZimbabwe laba buvilibana. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa engcono. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva komhlangano lapho somabhizinisi bakwamanye amazwe eHarare izolo. Ezama ukuhuga osomabhizinisi laba uthe leZimbabwe lilamathuba amaningi angabatholisa inzuzo enhle alubana bethe bazotshala imali zabo elizweni leli. Kodwa ingcwethi ehlaziya izombusazwe yomnumzana Dinizulu Macaphulana utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi ngabuboni ububele uphansi kobukhokheli bukamongameli Mnangagwa.
Konke khona lokhuyana abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi. Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile sebephelelwe ngamaqhinga sebephelelwe ngamacebo. Ngiyaphinda njalo akulasimanga uMnangagwa angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini. Kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabanza ombusazwe kukhulunyiswane kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini beZimbabwe usapho lonke. Kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena ubabuchamisa kumbe uMnangagwa ongathi yena uphethe izihluthulele zombuso wezulu. Akumelanga kube njalo futhi eZimbabwe ngaphandle ngasifuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lokamgabe futhi.
Umgabe yena uthini nxa ebona yonke le nyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho?
Ngabe kanazono zakhe ngabe uyahleka. Kodwa ezakhe ziningi uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani. Phela yena lempilo yakhe lende ungathi ugcinwe ngumdala emgcinela uthi azibone bonke ubuhlungu abuzwe bonke ubuhlungu layo abufake ebantwini. Nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona leli lihlehla liyahleka kodwa uyahleka lobani ehleka njani ehlekani enjeyana izandla zingcolile ngegazi labantu. Enguye futhi owadala wakhulisa bonaba abantu abayibo abahlukumeza umbuso weZimbabwe kathesi. Ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka.
Ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba?
Kumele kube lombuthano wabantu kuhlangane amabandla amaningi lomphakathi weZimbabwe ungajiwa emuva. Kukhulunyaniswane kudinga isinga, kungabi lo muntu ozaphakama azishaya isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka ke leyo engasibisela emuva ekunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, ama-parliamentarians yabo, lamabandla onlawa, lama-civil society organizations onlamela abantu labamasonto, kubuthane kuhlanganiswa amakhanda, kunikwane imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizama ukuvusa ilizwe lele bese lichona phansi komhlaba. Akumelanga kube lo muntu oyedwa othi uzoba ngungqongqoshe athi nguye nguye kusasa yena lowo muntu uzakuthi ngumlimi bese sithi thini.
Lo mnumzana Denis Zulu Macaphulana, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo liza kwamukela amabhasi amahlanu awezupho, wona abhadalisa amasenti angamachumi amahlanu kuphela, 50 cents. Isiphathamandla senkampani yezupho umnumzana Evaristo Matangwa ubikwa esithi amabhasi la azafika koBulawayo namhla lakusasa. Uhulumende uthe leZimbabwe lilemali yakwamanye amazwe eneleyo ukubhadala amabhizinisi kuhlelo lo-Interbank lungaqalisa ukusebenza. Ekhuluma kuhlelo lwe-ZBC lwe-First Nation, umnumzana George Gova Matanga oyisiphathamandla sikahulumende uthi iZimbabwe yenelisa ukuba le mali e-$1.2 billion iminyaka yonke evela ekuthengiseni impahla okuyiyo ezasetshenziswa ku-Interbank Market. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Le njani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona isikhathi zonke. Silokudana kakhulu ngokukhwela kwesitikweli, kodwa uhulumende kamnangagwana lowo uyehlisa intengo yamabhasi ezukho nge-50%. Futhi ke labo abasebenzayo abamakhombi lama-private buses, i-business yabo ayisekho. Kodwa isimanga ukuthi nxa ngikukhangela bazama ukubamba ukuwina ama-souls abantu bema-town ukuthi bathole ama-vote. Kodwa uzagada nge-50 cents usiyathenga isinkwa se-5 grocery edula e-town phakathi, nxa usubuyele ugade nge-50 cents akulangqondo lokho kwinto kwakhona. Nxa ngithi ngiyakukhangela kuhle ngikuhluzisisa mbona abantu laba abalamethi la abawafake phela lasemaphandleni amabhasi angikhona bekhona kubonkayi le sebakusigada ngama-50, kubo-Bed Bridge sesigada ngabo-$50, kanti indaba bewafake emathawu. Bazama ukuthi bezama ukuwina abantu ukuthi babavotele. Ha,
uyazi madoda into ezima lapha ikuthi amavoti ungariga indlela ofuna ngayo, kodwa ikhonomi awungeke uzowukwanisa ukuyiriga. Yikho lapho zabonakala khona ukuthi ubutsotsi bakho bufitshane, ingqondo zakho zimfitshane, umcabango wakho umfitshane, ngoba vele ukuriga uzariga kodwa ikhonomi nkani. Lo khuluma kwakhe lowo wathengwa vele ngoba vele usebenzela izanu, ngoba izanu vele yayivele lakukho ugrawundi yayisiba lo muntu oyi-1 wesindebeleni osetshenziswayo. Vele amandebele siyasetshenziswa, sivume futhi sibulale abantu bakithi ngoba vele siyabe sisebenzela isikhwama sethu. Yazi into ekhuluywa ngogawule so eziyahlanzisa izwisa ubuhlungu ngoba ukhangele yakho impilo ngoba bakho abantwana bengekho la laye futhi engumuntu ozulayo njalo yena ekwazi ukuthi uyathola into eyifanele ayitholayo. But ngabe ngumuntu okhangeleyo ukuthi abantu abamvotelayo badube kanjani, ngabe kakukhulumi lokhu ugawula ayikho khona. And indoda eyisiphukuphuku ezathi kungayiphelela one of the day uqaye engene one side waphuma kuye uza kubona khonokho esikubonayo. Asazi inkosi nayimthethelele imfaka isandla.
Sanda nokuStudio 7 unonkosi lokukhulumayo. ngembuzi nabantu beStudio 7. Owisho ukuthi kubandla lezana uPF lapha umuntu elingakhuluma naye okanye lamphiwayo ukuthi likhulume naye ohlangothini lezana uPF nguye ugawule kuphela lo odlala ngesikhathi sethu. Sikhathele kube sizwa ipraise yomngane wakhe lo ababeplane into zabo ezitsholotshogedi betsha umgabi khulu. Ayikho enye into ayaziwo ugabula ngaphandle kwethu baba upresident ED. Yonke into eyenziwa ngu-ED is glory. Yonke into eyenziwa yizanu is glory kuye. Ake lidinge abanye imiqondo yabanye abantu, asiye yedwa umuntu wesindebeleni emhlabeni lapho ugawule wena.
Besicela ukuthi lapha into lesizwe kahle ukuthi kuhlala kukhulunywa ngomnankagwe sonke isikhathi. Thina siseBotswana sidla kahle, kodwa masicabanga ukuze ekhaya imalini yokhulunywa ngayo ama-RTD kukhulunywa ngamabhondi, asakwazi ukuthi kwenziwe njani. Akubiselwe imali eyiyo eyathiwa nguJoshua Mkabuko Nkomo, ama-$100 ayethenga ama-$0.50 ama-$2 imali eyayithenga. Kathe sikubukuthwa umnankagwe uyabusa, ubusa njani yena kungela mali elizwe? Abakhulumisane lo Chamisa belungise imali yelizwe first, yikho bezabuya bebusa abantu bevotele. Umnankagwe lokho ekuthiwa umnankagwe kodwa kuwonakala kuyaphambili.
Salibonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga, sithanda ukubonga ngendaba elisethulela zona nsuku zonke eziliqiniso. Kungayisini ngawo kunenga sekuzwa okwenzakala lapha kwelakithi eZimbabwe. Lapha into ekhona nje sikhala ngayo kuyenzakala nje ukuthi iZanu PF iphume embusweni. Yikho lapho esibona kuthiwa kungaba ngcono sithoywe ngumoya. Cause ekuqaleni especially kithi ngapha emaNdebeleni sasithi mhlawumbe iZanu PF ihlukumeza thina sodwa. But manje ngithi ngiyalalela emsakazweni phose insuku zonke, ngithola ukuthi kukhala wonke umuntu. Ishona leNdebele wonke umuntu uyahlukunyezwa. So kusalayo hayi kusho ukuthi vele uhulumende weZanu PF akalazwelo. Ungabona umuntu ehlukumeza ezehlukumeze labantu bakibo, kusho ukuthi kule problem. Ngoba kathesi kunje amabhasi ayehlile siyabona, but amabhasi azayehla siwagade siye edorobheni sifike sithenge into ezidulayo, akusizi lutho. Ukuthi nga bayehlisa izinto emashopu ngako kuyazwakala, bekhweza ifiweli izinto ziyakhwela cause izinto sizobona ngakho sesikubekela kuyo uNkulunkulu ukuthi nguye osekwazi ukuthi uzasenzelani ngaye iZanu PF le, ngoba akwekhuluma iqiniso shuka sikhathele ngayo. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kwinombolo ezithi +12024640318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sinjalo sithanda lokubonga labo abasibukeleyo kukhasi lethu leFacebook lapho esi-live streama khona. Nomthandazo Nkomazana, Silosano Khoza othi sisonke mamhlanga uvuke njani Nkosazana. Hayi, sivukile lo Nomthandazo layo uMankomazana uyasivukisa. Silonomsaneke vanelaye ubukele lathi siyabonga. Silo Sikhumbuzo Mlalazi othi lukhulula ka ezweni lakithi. Ye, sizwa abalaleli lapha bonke bekhuluma ngokudana okukhulu. La nguZonda uPhamela Khumalo othi salibonani Mahlabe Zulu. Lo Nomsaneke vana uthi good morning ngolwesine. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abasekela ukuthi abesifazana babe lelungelo lokukhupha izisu nxa bekhulelwe batshengisele emadolobheni amaningi eMelika kanye laphandle komthethwandaba weSupreme Court khonapha eWashington DC. Bazama kuvimbela imithetho enqabela ukukhupha izisu kusiya ngezizathu ezehlukeneyo besithi izaphambana laleyo eyomnyaka ka-1973 eyayikuvuma lokho. Uhulumende weMelika useyekele amalungiselelo awo ukuthi kube le mali yephepha e-$20 elomfanekiso kamuyi uNkosazana Harriet Tubman onsundu owayeyisigqili wagcina esekhankasela ukuqeda islavery kulena leli lizwe. Izizathu kazicacanga, kodwa uhulumende uthi imali le iza kwethulelwa umphakathi ngomnyaka ka-2028, lanxa kungaziwa ukuthi iyabe ilomfanekiso kaHarriet Tubman na ngaleso sikhathi. Umbukiso omkhulu lapha ke sesikhangela izivela kwelemelika owezamabhizimusi lokuzilibazisa weZim Expo uqala kusasa eChicago khonapha kwelemelika. Lo ngumbukiso wamachumi amabili selokhu iZim Expo yabunjwayo ngabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika. Ukukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabo somabhizimusi ababukisa impahla, abantu abazadlala inguqu, abachaya imiculo etshiyeneyo, umncintiswana wamantombazana uMiss Zimbabwe USA, kanye labanye abathakazelela umbukiso lo wenziwa kanye ngomnyaka kwelemelika. Abamele isigodlo seZimbabwe emelika bakhangelelwe ukuthi bazanika abadabuka kwele Zimbabwe incwadi eziqakathekileyo ezifana lezokuzalwa, ezama-birth certificates, lokunye okuchiyeneyo kusukela kusasa kuze kuyefika ngesonto. Ake sizwe uGifts to Studio 7 exoxa ngodaba lolu lomnumzana Quiet Ncube, omunye wabaqondisi beZim Expo.
Lo nyaka silapha eChicago, eIllinois. Into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi seZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Ngoba kunezinye izinto sibe sizibona ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana, sidlelana le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uminister umthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancebeka yini likhulume lo baba Ncube lize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu, ningasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma laye manqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki eZim Expo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo, but siyakhuluma sibe nyanxa singasoza ke senze lutho khathetho kwaye liziki elengenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinga izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalunga eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu seZimbabwe, kutsho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lakhe.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwelemelika lokuthiwa yi-embassy? Babe bajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza iZim Expo, i-program yethu, ningazungula i-program ungakhangelisisa, uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, I mean nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyaba biza bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate konke nje ukudingwa ukwenziwa ngabe embassy siyayisusi embassy eWashington DC sithi qithi ezin expo konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza ezin expo iminyaka yonke siyabaletha siyabathumela amatikiti siyababhadalela njalo siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu siyabayadla siyabanika ukudla sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu beZimbabwe. Kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC. Kumele bahlale ehoteleni, kumele bathenge amatikiti, konke lokhu kuyadula. Kukanti-ke thina singabaletha ezinye expo, abantu sebezokwenza lokho abakufuna, babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nabo konke okudinga. Banceda sibili kakhulu izin expo le embassy siyahambelana kakhulu kakudingi ukuthi asihlangani lezepolitiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kaZaphu kayisiyo kaZanu kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyeZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Quiet Ncube ongomunye wabaqondisi bombukiso weZim Expo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Sibonge njalo uGod Knows Khumalo othilinjani msakazi weStudio 7. Ngikhuluma ngise Bryanston eJohannesburg. Uhulumende wezanu PF uyehluleka. USano Khoza uthi labo usola umnumzana Gawule asebebaningi abamsoleyo, siyazwa konke likukhulumayo. UMusa Mazibuko uthi uqinisile lo ubaba, lami uGawule lona uyanginyanyisa kodwa la iphela ulelungelo lokukhuluma lokuthi abe lombono ohlukeneyo. Hayi ke siyabonga imbiko yenu. Kathesi ke silalele abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Nkomo.
Bageza ngochako, abanye begeza ngamanzi. Unzensundi yabensundu, qali wesiziba saseRhodesia. Unziyamandebele eyakhupha abamhlophe esizibeni, zabhulukude linkabe zasidunga. Bhulukwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda, ijube limhlophe elakhe isidleke. Wahlala imkhombazana wena wembu umgodi, wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu. Wacitha umlilo wasentumbane phehlaselimanzi, abanye bewubhula ngelomileyo. Unangunanguya namhlazana kungayisuye umuntu babemphethe obulawayo, bamjika phansi laphezulu. Kanti usenzize kwenkonjane wayezizweni, umahamba yedwa etebintonga yakhe. Abanye behamba namabutho bekade ngenkanunu ama-AK-47 umdala wethu umafuku unyongolo umkabuko ulinda owembabasala benqinda undunankulu wezitafosi owathumela amabhunu izwi bathi lifike litshela bangakezwa ukuthi lukhulu liyeza eRhodesia. Yenzeka inkemenkeme yendaba, yaduma inkafula kufa libalele. Wahlangana lembila zithuthu Smithi, ndawindiza mthini eVictoria Falls. Waphuma uGeneral Peter Walls, wathi uyinkunzi mkabuwo, ayikho enye inkunzi ehambisana lawe eAfrika. Kulikhawe lamakhawe nyongolo elakhodama ingelanxeba emhlane umkhonto owalola wacitshe njelele intaba engaphula ngamafukazana athazama ukuyikaza amafunda ehluleka imbabazane.
Abafana bakagodlwayo singakehlukani ngesibona ezinye bezikhokhela. Ikomiti ye-Parliamentary Portfolio Committee on Energy ithi izamema umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimoto ayilokho esilela. Umongameli Emerson Nangakwa uthi ingxaki ezikhona kwezomnotho zizaphela ngoba uphathekile ngokulungisa ezomnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.